Zininga.
Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyathokoza kakhulu ke ukuthi umthetho wendaba usinqume ukuthi ludaba oluqakathekileyo okumele lubanjwe masinya ngesiphangiphangi. Kuyinto enhle kakhulu ebesevele sikhalela, siyathokoza ngakho kakhulu lokho.
Umthetho wendaba waphezulu we-High Court usinqume ukuthi kumele luthethwe ngesiphangiphangi udaba lokuthi ugwalo lwe-voters roll kanye lependa ezasetshenziswa kudlule kuhlelo lwe-tender.
Ubona njengani kuzaba le lebetu enkulu kakhulu emashingo. Okwakhathesa imashingo khanya nengani abantu abaningi bafuna ukuthi iMDC ingene. So iMDC ingazuza amasizi amalinganyana ukudlula i-2013.
Enhlelweni esikhangela ngokuvota kwabantu esigabeni ezehlukeneyo lamhla sesigabeni semaswingo okuyisigaba esidume ngokuba lenkokheli ezikumabandla wonke elibusayo laphikisayo. Uhulumende weMelika ukhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe okwenziwa libutho lelizwe osekudinga ukuthi bafakelwe imigoqo lapho sebefisa ukungena kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba kamanje lamhla wesule icala ebilisetheswa owayeyisiphathamandla sikahulumende umnumzana Xavier Kasukuwere elokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni ngoba isithi usuthisekile ngokuthi ngempela impilo yakhe yayisengozini aze abaleke. Umthethandaba lo uhlole indlu kamnumzana Kasukuwere izolo eHarare lapho okubikwa kufunyenwe ubufakazi obugoqela inhlamvu zempopo obukhomba ukuthi wadujulwa kulindawo ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esuswa embusweni phansi kohlelo lwe-Operation Restore Legacy ngomnyaka odluleyo. Ngakwelinye icele umthethandaba ophezulu we-High Court unqumile lamhla ukuthi kufanele luthethwe ngesiphangiphangi udaba olukhwezwe libandla le-PDP elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti olokuthi ugwalo lwe-voters roll kanye lependa ezasetshenziswa kudlule kuhlelo lwe-tenda ukwenzela ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi kutholwe kuyiphi inkampani. Umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla se-PDP uthi bekumukela ngentokozo lokho okwenzakale lamhla.
Kakhulu siyathokoza kungenye izinto ebesikhuluma ngayo siyi-MDC Alliance ukuthi sifuna ukuthi lathi siphatheke ekuprinteni kwalawo maphepha. Sibakwazi saprinta ngaphi, azabemenjani, kuprintwa amangaki, yiphi company, njalo njalo. So siyathokoza kakhulu ke ukuthi umthetho wendaba usinqume ukuthi ludaba oluqakathekileyo okumele lubanjwe masinya ngesiphangiphangi. Kuyinto enhle kakhulu ebesevele siyikhanela, siyathokoza ngakho kakhulu lokho.
Ye kodwa isikhathi ke kungaba lempumela eliyifunayo, isikhathi esiseleyo libone ngani singafeza lokho elikufunayo.
Isikhathi sinengi kakhulu ngoba nxa sikhangele into zokuthenda lezi asozinto ezingathatha amaviki, yinto yamalanga amabili amathathu kusaphela iviki sasesithendile. Ngeviki esibili amaphepha abeseprintiwe esekhona eselindele ukuthi asetshenziswe. Akusonto engathatha isikhathi kumbe engahlupha, hhayi into nje isikhathi esifitshane.
Ye kungani ibandla lakho kuyilo lodwa elasukuma lakhweza lolu daba emthethwandaba?
Ye sesinesikhathi eside sisebenza izinto siyi-alliance. Yikho-ke siyakhangela-ke ukungcitshi lobuciko ukuthi ngasisenza into enje kambe-ke isiphi-ke isandla kumbe iluphi unyawo esingalusebenzisa luhambe luyenze lokho. Yikho-ke kwakhanya-ke ukuthi ibandla lethu-ke umkhokheli wethu Tendai Biti oliloya-ke uye kumele ahambise emthethwandaba, kodwa uyabe losekelo-ke lwawonke amabandla kwe-alliance.
Siyananzelela ukuthi emthethwandaba njalo lamuhla esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Kasukuwere icala lakhe lesulwe. Umthethwandaba wathi usuthisekile ngakubone endlini yakhe ukuthi ngempela wayesesabela impilo yakhe. lithini lina njengamabandla ezombusazwe nqa libona umthetho andaba la uvuma ukuthi kuthathwa umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mgabe kwaba lokunjalo.
Ye owenzakalayo udaba ngabe lulungisile bona baluhambisa ke bangaluchushisi ngamandla luqhine ukuthi ke balunqobe bona njengestate balwenza ke lube wiki ke bathiye kulama loopholes kwenzela ukuthi umantshi ke ozathetha lolu daba ke amkhulule ke amthole ke ngelaqala ke umuntu ababefisa ukuthi atholakale ngelaqala. Into kakhathi kuye hhayi ayivele isilungisiwe nje umajistrate ke kasuye umchushisi ukhangela ama-facts abekhona ku-ground babe bem-advayisile ukuthi hhayi kumele uhambe kuma-justice ufuke ukhulume lokhu lalokhu 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 bona-ke bangasa-oppose umantshi-ke uyamkhulula umona.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, sixoxela ekobulawayo. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe okwenziwa libutho leZimbabwe osokudinga ukuthi kufakwe imigoqo yokuthi abakubutho kumele baqale behlale isikhathi bengakavunyelwa ukungena kwezombusazwe. UChris Gande usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele kuqula elizimeleyo elimelika elalivakatshele eZimbabwe ngenyanga edluleyo elethulele uZulu welemelika okwenzakala eZimbabwe ngemva kombuso kaMongameli Robert Mugabe. Owethule ukuphathelane lezomvikela umnumzana Allen Noyce uthi akucaci ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye na uqobo lakhe ophethe intambo zombuso kulandela ukugenqulwa esihlaleni okwenziwa uMgabe. Esipha imbono yakhe uNoyce uthe nxa ilizwe lifuna ukwenqabela ukungenela kwezombusazwe kwebutho kumele umuntu olisotsha aqale ahlale isikhathi esingafika umnyaka owodwa engakaphiwa isikhundla esifana lesikamsekeli kamongameli. Ugcizelele uNoyce ngokuthi eMelika isotsha lihlala iminyaka emithathu lingakavunyelwa ukungena kwezombusazwe.
Mina ngibona engani sokulomehluko ku-MDC ngoba ababesuke ku-MDC abafana lowesimene Ncubelo Thinta iBD sebaphenduka okwamanje sebendawonye bengabe bengela mali kodwa balengqondo ezikhaliphileyo.
Abantu kade besembuthanweni lo baphiwe ithuba lokubuza imibuzo ephathelane leZimbabwe ngemva kombuso kaMgabe. Omunye osakhulayo ovela eZimbabwe ubuze ukuthi uhulumende weMelika umbona njani umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa amuthe uhlala ekhuluma amanga. Ephendula lumbuzo umnumzana Bruce Wharton owayekuqula leli uthe uChamisa umbona engumuntu osebenza gadalala njalo okhutheleyo kodwa wavuma ukuthi esinye isikhathi uyake alahle umlomo.
And as I mentioned, I think a cooling off period could be an interesting way.
Umbono wami ngokuthi ngabe uhulumende uyalandela isekelo sombuso esomnyaka ka 2013 ngoba siya kubeka sobala ukuthi amabutho kumele enzeni.
So I think it sets a dangerous precedent that we got to be really wary of and careful about. I think strengthening parliamentary oversight and civil society oversight would be
okunye okube ludaba olusegudwini ibudlelwano belemelika lamanye amazwe afana leChina leBritane. Abanye kade besembuthanweni lo bathi bona kukhanya uhulumende bamazwe amabili la sebesekela uhulumende kaMnangagwa. Ephendula lokhu umnumzana Mark Bellamy laye wayelilunga lequla leli uthe elimelika lisoze liphange lilungisise ubudlelwano lohulumende kamongameli Mnangagwa nxa kungakalungisiswa indaba eziphathelane lelungelo likaZulu leminye imigoqo eyafakelwa ilizwe leZimbabwe nguhulumende welemelika. NgiseWashington DC igama nguChris Gande.
Abantu abaphila lobugoga kobulawayo lamhlabe belomhlangano ekuseni lecommission ebona ngezokhetho eZek lapho abethule abakukhangeleleyo ukukhetho lalonyaka bekhala ngokuthi indingeko zabo azinanzwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu abakhubazekileyo eZimbabwe bayehluleka ukuphatheka ngokugcweleyo kukhetho ngoba iZEC yehlulekile ukunanza indingeko zabo ezingabenza baphatheke lula. Ilunga lecommission ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission unkosikazi Sethule Ncube ongene umhlangano lo uthi bazizwile izikhalazo zabakhubazekileyo. Unkosikazi Sibongile Ndlovu ilunga lecommission ebona ngezokhetho eZEC laye obesemhlanganweni lo uthi khubazekileyo bayancediswa ngabantu abasuke labo emakhaya hathi upresiding officer.
Ekuqaleni like ku-2013 ngale kusiye muva ubencediswa ngu-presiding officer lomphoyisa lomunye officer we-polling kodwa kathesi umthetho lo oguqulweyo amended act uthi wona umuntu kabuye lo muntu ozamsiza amazi ukuthi lo uzakwenza khonoko akufunayo bayangena bobabili ebhokisini bavote akukho ukuthi u-presiding umphoyisa bazasondile duzane labo.
Unkosikazi Ndlovu uthi sekumele iZEC iphume lendlela ezizakwenza abakhubazekileyo bazizwe bevikelekile kubudlwangudlwangu bokhetho.
Abantu ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokuthi ngabe braille iba yisetshenziswa kuma ballot papers bakhala lange sign language kodwa ke impendulo ukuthi yebo kuqinisekile sibili lathi siconcerned ngakho lokho kodwa sinanzelela ukuthi kungenziwa njalo ufuna umuntu lo wonke umuntu uzakwazi ukuthi uzivani uvotele uzivani so i secret of the vote yabingasananzelelwanga ngakho engikukhuthazayo ukuthi asiqhubekeni sicabanga siphumeni lamacebo ukuthi singakubamba kanjani lokhu ukuze at the end of the day onguyongaboniyo aphume thokozile esazi ukuthi uvote into ayifunayo uzivotele yena kancediswanga lo wezeki laye edithabile ukuthi umsebenzi uhambile kule secret of the vote.
Umnumzana Killian Dube ongene lomhlangano ophila lobugoga ukhale ngendlela ezingafinyelelekiyo ngesikhathi sokhetho kanye namaphepha okuvota abantu abangaboniyo awe braille angekhoyo.
Indawo esivotela kizo azikho accessible azifinyeleleki for abantu abakhubazekileyo njalo sisiswa lenkinga enye esihlangana layo eyinkinga enkulu esesisekelweni sombuso eyokuthi kumele kuyenzwe ama constitutional reforms endabeni zokuthi abantu abakhubazekileyo ikakhulu abantu abangaboniyo kumele benelise ukuba nabavote bengancediswanga bengelabantu ababasizayo esingathi thina phecelezi kufanele ukuthi sithole izinto ezinjengama tactile ballot papers akwanisa ukuthi noma ngubani umuntu engakwanisa ukuthi whether ukhubazekile kumba ukhubazekilanga uyabona kumba ubone uyakwanisa ukuthi usebenziselelana iballot paper.
Omunye njalo owenelise ukungena lumhlangano unkosazana Sinikiwe Ndebele uvumelane loDube ethi inkinga ekuzeki ezigoqela labo zibenza behlehlele emuva bengaphatheki ekhethweni.
Umphakathi ngokwawo uyehlule ukusamukela njengoba sinjalo lathi kwesisikhathi ngendlela esiyiyona siyehluleka nje ukuthi sizifake ebantwini but kwesisikhathi siyehlulwa ikhona ukuthi umango okumele siuhambe accessibility to buildings okwenza singabi lomdlandla wokuphatheka lokuswelakala kolwazi kho kwenza singabikwazi okwenzakalayo ngoba siyabe singaziswanga accessibility to information inzima.
IZimbabwe isifike esibangeni phezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngontulikazi mhla ka 30 lonyaka. I-commission yeZEC isibike ukuba ugwalo loluhlu lwababhalisele ukuvota i-voters roll sebenayo kodwa abakhubazekileyo bathi bazizwa bechiwe phandle kukhetho lolu ngoba amalungelo abo ephulwa nguhulumende leZEC kungenani lokuthi indengeko zabo zafikiswa kuZEC kusase lesikhathi. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump weMelika ulokhu egcizelela ukuthi umhlangano wakhe lomongameli Kim Jong-un weNorth Korea izolo uvikele impilo zabantu abaningi. Izivumelwano zokuthi umongameli Kim engalolongi izikhali zenuclear zingalandelwa. Umnumzana Trump uncome umhlangano lo njalo uthi uyamthemba umongameli Kim ngokuthi uzimisele ukuma ukulolonga izikhali lezi kanye lokuphatha kuhle abantu bakhe eNorth Korea. Ingcwethi yezicobongula ezombusazwe zithi umongameli Trump ukhangelele ukuthi isehlakalo lesi sithuthukise isithunzi sakhe kwezokudala ubudlelwano obuhle leNorth Korea njengoba kungokwakuqala ukuthi kwenzakale. Kodwa lanxa kunjalo izijeziso zenotho ezetheswa leNorth Korea zibikwa zingasoze zethule kungafezwanga izivumelwano zezikhali zenuclear. Lifetalko kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Lamhla sikhangela ukuhlala kwedalela nominations court kusasa. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Italy usebize umeli weFrance kulelo lizwe embuzisisa ngamazwe ngamazwe omkhokheli welizwe lakhe umongameli Emmanuel Macron osole ele Italy ngokuxotsha abokuza abazama kuzophephela abemazweni aweAfrika esithi lelo lizwe liyephula imithetho yamazwe omhlaba aphathelane labokuza. Umsebenzi lokho ngahambelani kuhlaba enkampani yakwele China ilungiswa amakhala ekhukhwini ezithi ngemva kokuhlaliswa ibhiliyoni lamadola iMelika ngokuthengisela incingo abazilungisayo emazweni afana labo North Korea. Isabelo semaswingo isabelo esivele sidume ngokuthi yiyona ndawo eyavela igama lelizwe ngemva kokwakhiwa ngamatshe kwamanxiwa awe Great Zimbabwe osokuyindawo evame ukwethekelelwa ngabavela kwezinye izigaba zelizwe lakwamanye amazwe. Kwezembusazwe linkokheli ezimbalwa ezivela kiso kumabandla amaningi elizwe okugoqela kuzanu PF lakwe-MDCT okwenza kukhangelelwe ukuthi kungaba lenkokheli elohlonze engaphumakiso inqobe kukhetho oluzayo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe ukhangela isabelo semaswingo kukhetho oluzayo.
Lesi isabelo silonkokheli ezilodumo ezidabuka kiso ezigoqela umnumzana Simon Muzenda, Edson Zobo, Walter Muzembi, Shubai Mahofa labanye abebandla lezanu PF kukandila kunkokheli zebandla eliphikisayo leMDCT kulomnumzana Nelson Chamisa laye edabuka kiso. Kusukela elizwe lithola uzibuso ngomnyaka ka-1980 lanoba iningi lihleli livothela izanu PF kuba lokuxokozela lokudonselana kanye lokuba lamaqhuku alandela omunye umkhokheli phakathi kwabaye bebekhona. Kunje laloba abamabandla aphikisayo bebengagcina kangako kulesi sabelo kuzanu PF uzananzelela ukuthi kulabanye ababesekela umongameli Emmerson Mnangagwa esesengumsekeli kamnumzana Robert Mugabe abaxotshwayo lapho exotshwa babuyiselwa lapho esethethe intambo zombuso. Ingcitshi zithi ukulwisana lokhu lokhe kukhona noma abanye bengakhulumi ngakho kangako njalo kubandla eliphikisayo kulokulwisana ngaphakathi kulokudonselana amandla. Amabandla la akhengelelwe ukusebenzelana labasekeli babo abakhona njalo ezama ukuhuga abanye njalo izanu PF ivame ukunqoba emaphandleni alesisabelo ele MDC linqoba edolobheni. Ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo le-MDC ngomnyaka 1999 likhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, lesi sigaba lalilokhu lilabakhokheli-ke abanodumo iZANU-PF iziphethe laloba kwakulokudonselana kubangwa isikhundla kumaqhuku atshiyeneyo ebandla linye. Ngakho-ke ngokhetho luka-2000 i-MDC yenelise ukuhluthuna izikhundla ebhikitha edolobheni leMasvingo, okuyinto eyazondisa kakhulu iZANU-PF. Yaqala ke ukuhlukumeza abasekeli bamabandla aphikisayo. Kukhetho luka-2008 iZANU-PF yayangiswa ngokuthathelwa ke izikhundla eziningi kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende ezingaba lichumi ke lane. Abantu bahlukumezwa ngamandla njalo abanye baze bafela kulolu dlakela. Ngokhetho luka-2013 iZANU-PF yaphenduka isilolaka yathatha njalo izikhundla zonke eyayisathelwe yi-MDC yaphinde yengezele. Ingxoxo ecubungula ngezombusazwe zithi lanxa iMDC yanqotshwa ngo-2013 ilakho ukunqoba lonyaka njengoba kulokudoniselana kuZANU-PF ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso kukaMgabe. Ucubungulo ezombusazwe omnumzana Masimba Kutshera uthi lesi sabelo siqakathekile ukuthi ibandla elizathatha izihlalo zaso lingaphumelela linqobe.
Ubona njengani kuzaba le battle enkulu kakhulu eMasvingo. Okwakhathesi iMasvingo khanya njengani abantu abaningi bafuna ukuthi iMDC ingene. So iMDC ingazuza ama-seats amalinganyana ukwedlula i-2013. Bona njengani abantu baseMasvingo babuhlungu uthi kwaba le violence. Njalo uyakwazi ukuthi i-factionalism eZANU-PF ilokhu ikhona eMasvingo.
abeZANU-PF bathi balethemba lokuthi bazanqoba njalo lonyaka eMasvingo, kodwa abe-MDC bona bathi lonyaka baledlamuzane elengezeleleyo ngenxa yokuba balomkhokheli-ke osakhulayo. Ngalokho bakhangelela ukuthi bangathola-ke ukuvota okukhulu kuvela kwabasakhulayo. Osakhulayo eqhuba izifundo zezombusazwe uMongobe Sudungwenya uthi abatsha baqakathekile kulolu khetho.
Ungakhangela ngisisuka last year kuze kube le this political development that happened. Abafundi abaningi even lama youths amaningi kakhulu aqala ukuba le lokufuna ukuphatheka kakhulu endabeni zepolitics. Kwaba lokukhwela kwenumber yabantu abarejista ukuvota especially from the young people. Kwaba lokufuna intshunkuntshu yokuthi lathi sifuna ukuparticipate.
Abatsha abenelisa ukubhalela ukuvota babikwa befika kusimo sokungamajumi ayisithupha ekhulwini 60% yabantu ababhalisele ukuvota elizweni lonke. Isabelo lesisi labantu ababhalisele ukuvota abafika kunkulungwane phose amakhulu ayisithupha. Laloba iZANU-PF yathanyela kukhetho luka-2013 LMDC lanqotshwa endaweni ezinjengeGood West leMwenezi lonyaka, lokhu kulakho ukuguquka njengoba amabandla womabili selabakhokheli-ke abangayisibo abakhankasa-ke kulowo mnyaka. Ngemva kokungena esikhundleni kukamongameli Mnangagwa, amabandla aphikisayo sekhanya-ke ekhululekile ukukhankasa ngokuthula endaweni zonke zelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntande.
Lo ngumbiko oveza imibono kahulumende kwelizwe leMelika. Mhlaka 27 ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2014, amabutho avela kweleRussia ayegqoke izembatho zempini njalo egodle imibhobho eyesabekayo angena elizweni leUkraine endaweni ebizwa ngokuthi yiCrimean Peninsula. Ibutho leli lahluthuna intambo zombuso okuqoqela idale leSupreme Council of Crimea. Lokhu kwalandelwa yikugcotshwa kwabantu abayizikhothamade zelizwe leRussia. Wonke lokhu kwenziwa ngendlela engekho emthethweni. Unkosikazi Nikki Haley, omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke emhlaba jikelele e-United Nations, utshele umhlangano we-United Nations Security Council ukuthi akuqondanga okwenziwa lelizwe leRussia e-Crimean Peninsula. UHaley uthi iRussia isixabanise abantu okumangalisayo kwele-Crimea, lapho kulabantu abangasatholi khona ukudla ngemfanelo lokunye okufanayo. Ukulwa phakathi kwebutho leRussia lamabutho kahulumende wasuswa embusweni kuqhubekela phambili endaweni eziningi ezigoqela isabelo seDonbas. Loba nje ele Russia liphika ukuthi libasela impi le. Kusobala ukuthi impi le yaqaliswa yiRussia elokhu ikhuthaza ukuthi kube lokulwisana endaweni ezijeneyo. Amalicacha yasempumalanga yakwele Ukraine abikela wonke akwenzayo kweRussia njalo ilizwe leRussia yilo elidingela amalicacha la izikhali lokunye okufanayo. Izimota ezithwala imibhobho emikhulu evela kweRussia yiyo esetshenziswa eCrimean Peninsula. Uheli uthi ilizwe leRussia lingalungisa konke lokhu ngokuvuma ukuthi lizibasela impile. Izijeziso zenoto ezafakelwa ilizwe leli kazisoze zisuswe nxa iRussia ingaphumanga elizweni lelo. Ilizwe leRussia lephula imithetho ebona ngokudlelana kwamanye amazwe lize liyengena kweleCrimea. Lo bekungumbiko oveza imibono ikahulumende welizwe leMelika.
Ndeli womdlalo wenguqu bathi sokubaphuzele ukuqala kwemidlalo yezizwe zomhlaba yona ikhangelelwe ukuthungulwa okusemthethweni kusasa elizweni laseRussia. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba ngogcweleyo.
Umncintiswano wenguqu wokudinga ilizwe elizintshantshu emhlabeni jikelele ukhangelelwe ukuqala kusasa elizweni leRussia usiyafika emaphethelweni mhlazili jumi lanhlanu kunyanga kaNtulikazi. Unkosazana Catherine Siziba uthi ukuba khona kwalimidlalo yezizwe zomhlaba kutsho ukuba sekuzavuka impi kubangwa ukuba kubukelweni ezindlini phakathi kwabesilisa labesifazane.
Sesiyathwala nzima ke lapho esindlini since World Cup siqala. Sabe sesiforced ukuthi nabanye sibukele but sithanda ukubukela wethu ama-programs.
Amaqembu amela amazwe angamachumi amathathu lambili yiwo azaphatheka kulemidlalo njalo lawa angagoqela ngamachumi amathathu lanye wona athole ilungelo lokuyadlala kweRussia ngemva kokunqoba kumncintiswano eqhutshelwe kumazwekazi yachiyeneyo kanye lalo ilizwe liqoqela imidlalo eleRussia. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogoyarira uthi abalandeli bomdlalo wenguqu sebehle balungiselela ukubona limidlalo ngokubhadala inhlawulo zikamabonakude ngoba bengafuni ukukhutheka.
Sibona abaningi sebelungise kumbe sebebhadalele omabonakude wabo ukuthi yesu ukuthi bebezabukela iWorld Cup njalo sibona ukuthi amantinengi likhanya likhangelele iqembu eleBrazil, eleArgentina, eleSpain kanye leEngland ukuthi elinye kwakhona phana yikho elingathatha njalo bakhangelele umdlalo. Dali oye Afrika odlalela iGibraltar ukuthiwa nguMosala ukuthi laye mhlawumbe engayenza izimanga.
Amanye amazwe amele izwekazi laseAfrika kumidlalo yalonyaka yezizwe zomhlaba ngagoqela lona ele Egypt, ele Nigeria, ele Morocco, ele Tunisia kanye le Senegal. Loba kulamazwe amahlanu amele izwekazi laseAfrika unkosikazi Faith Ndlovu uthi yena uyabe esekela iqembu leSpain.
Tina sasi ready sesilinde World Cup ngapha. My favorite yam vele is Spain and I'm happy ukuthi sikhona. Disappointed nje ukuthi iItaly kayikho this year.
Iqembu elimela ilizwe lase Germany yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba kumidlalo eqhutshelwe ilizwe lase Brazil ngomnyaka ka 2014. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kalizange liphatheke kumidlalo yokudinga amazwe azaphatheka kulomncintiswano njengoba lamiswa inhlanganiso yeFIFA ngoba lingakhokhelanga umqeqeqi oyisizalwane selizwe leBrazil uValinos imfanelo zakhe. Iqembu elimela ilizwe leRussia lizadibana neqembu elimela ilizwe laseSaudi Arabia emdlalweni wakuqala walomncintiswano kusasa. Imele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Ehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe okwenziwa libutho leZimbabwe osokudinga ukuthi lifakelwe imigoqo lapho lifisa ukungena kwezombusazwe. Umthethwandaba ophezulu weHigh Court usonqume ukuthi kumele luthethwe ngesiphangiphangi udaba lokuthi ugwalo lwe-voters roll kanye lependa izasetshenziswa kudlule kuhlelo lwe-tender. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.